Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsholo yedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus. Uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevuliwe, kuyafanana lokuthi kuvuliwe mba kuvulwanga, kubona ngathi nxa kungavula kuthi nomkhuhlane lowo ukhona kungasincedisa ezimpilweni.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo sisole inyathelo likamanisipala elokupha usibalukhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe.
Kodwa esilwa lakho kakhulu ukuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu, bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa le nkohlakalo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo zempila kahle libika ukuba akula muntu ngitsho lo yedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus. Lokhu kukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6,678. Kunjalo nje, uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awokuzilibazisa kanye nokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbiko lo ubikwa wethulwe ngumphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizithamangaliso Ndlovu, yena ogcizelele ukuthi inhlelo ezingaqutshwa zibalisa ezezikebhe, ezokugada indlovu, ezokwecela edongeni ibungee jumping, ezendizamchina zamahelicopter, ezokubuka inyamazana lezinye eziningi-ningi kulandelwa indlela zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Iningi labantu abasebenza kula mabhizimusi bese belahlekelwe imisebenzi ngoba abanini bawo bengasanelisi ukubabhadala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usandavula ngokusemthethweni ukwekethekelelwa kwezinye indawo ngabaselizweni i-domestic tourism ngesiNgisi ngenyanga edluleyo, kodwa usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Lawrence Ndiweni utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi lokhu akuncedanga ngoba kwakungelandizamchina lokunye okokuthwala abasuka kwamanye amadolobho.
Besikhangelele ukuthi vele ngakwavulwa khonaphana uministers abuye lo-president bezovula amanye ama-lodges, but unfortunately bachiya bekhulumile kuphela ukuthi sokuvuliwe. Into eyayisimangalisile yona le ukuthi baza ukuthi i-domestic tourism sivuliwe, kodwa bengasiphanga ukuthi kuvulwe ama-intercity flights lama-intercity buses. But unfortunate part of it esikho esiku-expectayo sibili, lama domestic flights ona la akhona kuvulwe lama border, because nxa kungavulwanga iborder kuyafana lokuthi vele asiqaqalisi. Ngoba if you look at what is happening ku Zambian side, they have started operating, izinto zabo ziyamuva kuhle kuhle, but thina ngapha i town is just like a coast town. Lo mfulo usuzowehla kade siwe expecta kuqhakathekile ukuthi ngoba abantu kabasaphili vele iVictoria Falls without tourism.
Singathi isikhathi sifanele yini ukuthi kuvulwe njengoba sibona ukuthi igcikwane leCOVID-19 lilokhu limemetheka. Kungaba ngcono ukuthi kuvulwe yini abantu bephili kumbe kuhlale kuvaliwe.
Sibona kuqhakathekile dadewethu ukuthi kakuvulwe. Yes, umkhuhlane siyawuzwa uyamemetheka, lokho sizwa kukhulunywa ukuthi lapha lalaphana, but sesiwukhangela sesibona ukuthi kungangcono siphile lakho, lokho kuyinto ngoba kasikwazi okwasizingulube ukuthi kuyini. Singathi sina akuhlale kunjalo kuyize kuphele iCOVID, esingayaziyo ukuthi iyaphela nini. Kodwa sibona zathi kungasincedisa ukuthi nxa i-tourism ingavulwa loba kulalesi simo esomkhuhlane okhona omemetheke umhlaba wonke, ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile. Kuyafanana lokuthi sikuvuliwe mba kuvulwanga. Sibona zathi nxa kungavulwa kuvile umkhuhlane lowo ukhona, kungasincedisa ezimpilweni.
Yona impilo ibisinjani khona ngapho ebantwini abathembe ukuziphilisa ngamabhizinisi awezethekeli, ukuthi kuzaletha ubuvelo yini kungavulwa? Njalo libona ingani izethekeli zizabuye igcikwane leli lingakapheli tu?
Izethekeli sikhangela ukuthi zingabuya dadewethu. Inkinga yona le ukuthi ezongokungavulwanga ama-international flights la akulazizethekeli ezingabuya, i-domestic tourism yethu esilayo asiboni ukuthi ingasinceda ngani, ngoba iyabibisa yona le ibhondi engasisindawo. AmaZimbabwe yenzi ukuthi nje i-problem esilayo uNkulunkulu asibusisa ngayo ukuthi we-hustlers, singabantu abasebenzayo nzima. Kodwa ungathi uyakhangela sibili, hheyi, izakhamuzi zithwele nzima in terms of impilo, hhayi akuphileki. Abantu abaningi sebezi basuke emadorobheni baya emakhaya ngenxa yokuthi impilo edorobheni ayisakwaniseki. Engikhuluma nje kathesi, okuhle yikuthi abantu sebe-understanda into okuthiwa yi-community. Nge-Ethiopian community sikhulume nge-suburban community, sikhulume nge-rural community. Abantu sebekwanisa ukuthi bancedisane as a community, because nxa ungancedisi omnye umuntu ukuthi ukuthi empilweni yakho ufana ukuthi vele you're not within the community, awulancedo ongalunika ku-society. Okunithabisayo nje ukuthi amaZimbabweans sebekwazi ukuthi i-neighbor, njengoba kukhulunywa eBhayibhelini ukuthi you must love your neighbor, that's what the people are now exercising to make sure ukuthi everyone is surviving, akula muntu ofayo ngokulamba. Kodwa esikukhangeleke ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu angasiphathisa i-tourism ivuke phambili, kwenza ukuthi abantu baphilisane bancedisane ezimpilweni. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni, usomabhizimusi wedolobho leVictoria Falls. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, isisole inyathelo likamanisipala waleli dolobho elokupha uTown Clerk umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe. Inkundla yesayithi ibika ukuba phansi kwesivumelwano lesi uDube uzaphiwa isitanda esise-Selborne Park kanye lenye yezimota zekhansili eyohlobo lwe-Isuzu Twin Cape. Ithi njalo amanye amakhansila ayalusola lolu daba. UDube waphiwa esinye isitanda sakuqala endaweni efanayo ekungeneni kwakhe kulesi sikhundla kuminyaka emihlanu edluleyo. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi le yinkohlakalo esegcekeni, ngoba kulezakhamizi zaleli dolobho ezedlula 121,000 ezilokhu zimelele ukuphiwa izitanda zokwakhela izindlu, yena uDube esephiwa inkalakatha yomhlabathi okwesibili.
Si inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kasilani lokuthi uTown Clerk umsebenzi wakhe uyangezelelwa isikhathi siyaphambili. Kodwa silwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo. Ungananzelela emalangeni adlulayo sike sakhonona futhi ngomeya layo bezinika idandabula lomhlabathi kathesi uTown Clerk la usefuna ukunikwa nguye futhi umeya lama councillors akhe idandabula lomhlabathi. Khonoko ke thina sikubona kungenkohlakalo embi kakhulu ukuthi nxa abantu bethe bathola ithuba lokusebenzela abantu kabasebenzela abantu hathi ukusebenzisa lelo thuba lokuthi bona bazinotise ngoba khonoko kuza thumela umlayezo omubi ebantwini ukuthi lami nginje sengizafuna ukuthi ngingene esikhundleni ukuze ngiyebutha umhlabathi because nxa sikhuluma nge 2 hectares aso umhlabathi omncane umuntu wabe uthethe sibe sesikhanya ukuthi ngapha emalokitshini abantu bahlala kuma 200 square meters kanti kungaba njani ukuthi lo umhlabathi onikwa uTown Clerk kumbe lo wathathwa ngumeya kuyehlukahlukaniswa bese ezigameni ezincane abantu labo abantu kazana bathole indawo yokuthi labo bahlale kulokuthi abantu abalutshwana kube yibo abathola umhlabathi wonke lo khonoko vele kasikufuni njalo siza kulwisa siya phambili ngoba kuyinto embi uTown Clerk waphiwa umhlabathi ekuqaleni wakhe ephiwa icontract yokuthi abe nguTown Clerk kanti kube lokuthiwa mbijana mbijana umuntu useqhubekela phambili usephiwa futhi eceleni laceleni ngezindlela ngasuhlanganiso lomhlabathi yinkalakade yomhlabathi.
Njengenhlanganiso Dube lifuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu lo muntu osebenzayo ulala ilungelo ukuthi athole amantshontsho akhe ngasephuma umsebenzi. Kodwa thina singakufuniyo ukuthi abantu babe sebethatha advantage yokuthi umuntu usesikhundleni leso. Thina sikufunayo njengenhlanganiso sifuna ukuthi i-council yona ngokwayo ingabe ngezelela isikhathi sokuthi asebenze. But into yokuthi kube lokusengezelelwa lama benefits la esiwabalileyo lapho ukuthi kuzoza nika omunye umhlabathi futhi kibo selibon park lezi mota. Anti nxa umuntu esebenza uyasebenza phela kuthenga imota yakhe. Nxa umuntu esebenza uyasebenza phela azithengele umhlabathi wakhe. Hathi ukuthi kube sokuthatha iadvantage yokuthi umuntu ukuposition ethize ukuthi mina ngingavuka kusaza ngikwenye iposition mbe ngiyokupha umumbu sengiphuma lamasaka ngu-20 kakulunganga khonoko ngoba khonoko kanti nasikubona njengamacala enkohlakalo lokukhwabanisa. Yona le corruption esikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi asiyifuni but i-council yakobulawayo khanya iyiyo eyilondolozayo njalo ekhuthazayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Untungameli uxoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa njalo kubuhlungu ukubana indaba yakobulawayo isihlezi isemlonyeni ngezizathu ezijiyeneyo njalo kangikwazi ukuthi okhansila uma beyahlala besemlonyeni kwezakhamizi ngento ezingazinhle bona bodwa bazwa njani. Sebethethe umkhuba wezizweni sokuthi uma bethe bathunywa ngabantu bebe sebecabanga bona ukuzinothisa. Ngicabanga ukuthi njengoba uTown Clerk kuthiwa wayephiwe isitendi okokuqala kanti uyahlala sephiwa izitendi kuze kube nini. Mbona ngazathi kuyinto embi fine abantu bazakuthi kwankona abezizweni bayathatha yena uthunywe ukuthi evimbe ukuthi abezizweni bengathathi kodwa akuthongi ukuthi yena ebesezithathela yedwa. So mbona ngazathi kubi okwenziwa ngosodolobho ukuthi behlale ngoba ungakhangela kukhangelela ukuthi bengabi ngabayanga kodwa akukhangelelwanga ukuthi sebezazinothisa izakhamizi ezibathumileyo zingalandawo kungatshengisa ukuthi kuncedisa ngani khonaukuthi bayathengelana izimota ezidulayo over i-service delivery. I-service delivery ethi iwile ungakhangela amanzi ethu aphuwa ama-street light kawakho imigwaqo ifile. So konke konkana ukuthi abantu bahlala bekhuluma ngani ngama-packages abo bengakhulumi service awizo ubulawayo mbona ngazathi into embi. Abakhangele ubulawayo ngabantwana bakobulawayo ngabathatha ubulawayo njengomuzi wabo bezinikele ukusebenzela njengaye wonke umuntu njengayizolo. Ubulawayo athuthuke lathi siziqhenye ngawo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba seMandebeleni ebhetshu likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lo Dube kumbe umeya wakobulawayo ngalolu daba.
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ilizwe likhangelele ukuthi izulu liqale ukunamasinya lonyaka. Kuqala ngomsefezo ngenyanga ezayo bese liqinisa ngenyanga kaLwezi. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi kuza kuba nezulu eleneleyo lonyaka. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leKwekwe uLayton Kanda ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilitshumi lane ngemva kokuvalela umkakhe kuLiznet Gumbo efrijini elamanzi okwengxenye yehola. UKanda wayesethesa umkakhe umlandu wokufeba. Ngesizwe amazwi elina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Olinjani basakazi labalaleli? Hayi, thina siyancenganxenga nje mbijani. Lapha sizwa angathi bethi uhulumente iza lisela amakhiwa emapulazini. Hayi, lokho iyabiyenza into enhle kakhulu ngoba otherwise kungaba lokuzozakala kokuntu ezidliwayo ngoba abantu ababefakiwe emapulazini ngobuningi babo abakwanisi ngabantu nje abahlalayo lokubulala inyamazana lokuthezi iyihlahla bebulala izihlahla. So manxa engayenza lokhu uyabenza uhlelo olungcono sibili kakhulu kakhulu sibili plus kokungahlaliswa ngendlela eyayifanele yenziwe ngoba kwahlala abantu abomhlubulo oyi-1 kokuvuza abantu bethathwe ngabhala ngapha ngabhala ngapha benganikani bona njengalokhu esakubonayo ukuthi abafika ibabanika abantu laba sebesiba abafika be abanext door lapho abathathwa sebethi babiza abantu abavela khatshana umuntu wonke wevuze engena eduze lalapho ahlala khona nothi uhamba more than 100 kilometers elanda indawo kwenye indawo. Hhayi lokhwana kuyathengisa ukuthi kwabakuphambaniseka.
Hhayi njani balaleli labasakazi? Hhayi thina siyaphila. Hhayi uhulumende lapha ipulane kuhle sibili, ipulane kakhulu. Abaphuma abantu emapulazini manxa kuhlaliswa ukwenzela ukuthi kuhlaliswe ngendlela eyiyo. Laphana kuhlaliswa abantu abakungeniswayo akungeniswa ngakuhle. So kufuze banxa isenza njalo iraiti sibili siyayisapota kulokhu. Ngoba hayi akuhlaliswanga ngendlela eyiyo. Abaphume sibili, abaphume.
Sanibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngokugifti Sonduku uMfoka Ndlovu lapha nePlumtree endaweni yakokamba. Basakazi ezibenithanda ukuthi mani ngathola nje i-leadership ye-MDC Alliance like lisibuzele bona ukuthi since nje baqala ukungenela ama-elections 2009 bayahamba kuma-elections izania rik at the end of the day bakhalela osadak le-AU labo EU le-United Nations ukuthi hayi izanu yarik but izanu yaqhubeka izivusela kathi isithini esinye istrategy ngoba lesi strategy sokuthi behlale besinye emavotini basibona asisebenzi. Mina bengizibuza ukuthi kathi wayi bengathi stay away for 1 month or 6 months betshela abantu ukuthi from ngenyanga eso or from u-October wonke until December akula muntu ofanele emsebenzini abantu abathenga ukudla befake ezindlini. Sibona ukuthi uhulumeni lo ilizwe uzolirana ngani abantu bengayi emsebenzini. But lezi izitrike zamanje ukwazi ukuthi astrike one day izani layo abingela problem ngoba yabikwazi ukuthi hayi the following day everything will be back to normal. I think futhi opposition party kufanele i-request ama United Nations peacekeepers lama AU peacekeepers ezovikela abahlali beZimbabwe abanjani abathunjwayo ngoba lokhwana ukuthi iZimbabwe Defence Forces kufanele bekutshintshe kube iZanu Defence Forces ngoba lana amasosha lana avikela abantu bezanu kuphela. So ngiyacabanga nje ukuthi isikhathi sokuthi MDC Alliance izama ukuthi icele ama United Nations peacekeepers ezovikela abantu abathunjwayo ngamaZanu Defence Forces. Ngiyabonga.
Hayi madoda, njani lapha? Hayi ngapha siyaphila nje nodubuleza nophefu lo. Hayi ngiyamuzwa nje indoda lokho nophefu lo, hayi uyakhuluma nje. Hayi sabiluto nje yamuzwa ukuthi nje umuntu nje ochazeka ngezinto ezenzakala lezini. Ukuthi hayi sizobopha lezi lungi, ulungisilize ngobopha abantu. But ngicela ukuthi lezi alilungiswa ngobopha abantu njalo manje.
Injani basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabizulu. Siyabonga basakazi ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Sikudaba lolu lwamapulazi. Emapulazini kwavela kwakhanya ukuthi kulokukhona ukuchama. Ngoba sathi sisiya khona emapulazini umgabe wasitshela ukuthi lapho osuka khona ungathini. Lalapho uyakhona ungalokhu ungafiki wakhe. Kwakusitsho ukuthi akuphiwanga ngendlela eqondileyo. Njalo abanye baphongupiwa amapulazi kabalimi batshona belili. Ama kube kade amakhiwa ayelima kungelandlala. Namhlanje kule ndlala elizweni inqabo laba abantu abaphongugijimela ukuyangena emapulazini bengelanjongo. Ngiyabonga. Khwekhwe. Injani lonke basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabezulu. Sikudaba lwamapulazi. Kati bantu selikhohliwe yini ukuthi umgabeli wathi sisiye emapulazini. Umuntu lapha yakhona angadilisi. Lapho yakhona ungakhi. Kwakusitshoni. Anti kwakukhomba ukuthi langene emapulazini okungekho emthethweni. Akufanelanga likulizwise ubuhlungu ngoba latshelwa kudala lokhu. Landelani okufanele kwenzakala.
Yebo, asazi uStudio 7 linjani. Ya, okukhulumayo imudlamini ngilapha eJesu. Into engikhuluma ngayo lapha nani. Mina ngivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivumela ye, umbono omuhle futhi lo. Ngenxa yobana ake sithenxa sisonda iqiniso singahlohli ibhaji silikhona nguphi ufama omuntu omsulu oke wakuhambisa amabele e-GMB eZimbabwe yonke ngakho lo yedwa itsho yikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta kawenze engakhayeli muntu ngalo mbono ngoba two ngakhathi i-ada ilo mlungu hhayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something yakhanti khona nembali umbono womlungu lo mbono womuntu omsundu uvele kwehlukile uhulumende lo mbono wakhe kawuyenze ekuphoyisa phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akula kuyo yo mbono mina ngokubona ngithi kwa lo mbono uhulumende kamnangakwa uright wena uhambise phambili abantu laba abahawesa emapulazini ababuye emakhaya abo avele indawo anti thina sihlezi lapho kuthiwa kusemarizeva ababuye bezevusa amadumba abo kulokhu behlala epulazini kwala nto abayiproducayo abaphume umbono wakho muhle nangakho umbono wakho muhle hulumende ngoba khayela yena ufather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele tsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlempha kwabo umntu angafuni mhlawumpe kwekhiwa esezenzela okwayo umbono omuhle lizwe Zimbabwe selikhanya seliphasi ukudla kula kudla indlala kuphela ngapha nangapha every corner kodwa wena vuma uthi khona nangekani yakho le oyenzayo rayithi hambise phambili umbono omuhle ngiyabonga hulumende
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulosiwalu wakwele Nigeria othi usethole imithi yesintu eyelapha umkhuhlane we-COVID-19 eyedlula impande zakwele Madagascar. Kodwa ingcweti kwezempilakahle zithi kubalulekile ukuthi imithi le iqale ivivinywe ukuze kubonakale ubukhali bayo. Abaphathisa iziphepheli kwele Uganda basola uhulumende ngokwesula izivumelwano zenhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amakhulu amabili. Abalwela ilungelo loluntu bathi inyathelo leli lizathiya iziphepheli eziyisigidi esisodwa lengxenye 1.5 million zingelancedo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcweti kwezempila kahle zithi ikhefu lakusasa ngapha kwele Melika elezisebenzi elele birthday lilakho ukubangela utansa kwenani labalegcikwane le coronavirus ngoba abantu bayabe bejabula behlangana endaweni ezithiyeneyo. Ele Melika lilabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 ababanjwa umkhuhlane we COVID-19 ngelanga. Enye ingcweti kwezempilakahle owakhethwa ukukhokhela umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Donald Trump, uDokotela Anthony Fauci, uthi indlela abantu abaziphatha ngayo ngekhefu lakusasa izakhomba ukuthi leli gcikwane lizamemetheka okunganani ngesikhathi somqando esizayo esiqala kunyanga ezimbili ezizayo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ngcobo ongutitshala esigabeni seMaryland, sambuza ukuthi ulubona njani udaba lwegcikwane le-coronavirus kwele Melika lezinsuku.
Ngokubona kwami igciwane alikapheli, khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile, ikanti lezikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avulileyo. Isikole lezingavula sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjwe ligciwane, abantu abangakasibe banjwe ligciwane. Obekusenzisa amanamba ehle ukuthi abantu bengani sesilandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezo ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathakula abantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohlwa ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulala. So umntwana uyahamba esikolo ephenduke ngkhaya ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho, kodwa lezi zihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwe. Yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga, kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi. Kuyanceda kakhulu lokho ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane. Akulamuntu okwaziyo esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela. Akula gciwane elaphephukayo, lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi uqakathekile ukuphila ukulandela abazempilakahle.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhulumende usephe imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwekethekelelwa kwelizwe awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo sisole inyathelo likamanisipala elokupha usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa isivumelwano sakhe i-contract. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.